Ayiyona le ngihleli phezukwayo baba mangithi sizasukelana ngoba vele sezithobelene abangale ngakubo amaZulu babuhlungu ngento ayenziweyo babuhlungu ngokuthathelwa kwakumbuso babuhlungu ngalogulayo laye ugeneral owabo sebethobelene lalaba besikarangeni abathethe umbuso ngodlame sebesithi ithuba labo lokuthi babuse badle. Na ngithi mina sizasukelana malini libone ngitsho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalumngcwaba usudonselwana ukuthi ubekwa kwaZimba kumbubeke Heroes Act. Kusukela khonaphana zithobelene zinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libuke. Kodwa yikuganga lobubulali lenzondo abakufundiswa nguye yena lo osephumula.
Umbona ebekwa ngapi wena?
Kwakase zithobelene ngoba bayadonselana abakubo bathi kabekwe kwaZimba. Abanye bathi kabekwe Heroes Act. Engakwaziyo ukuthi ulaso yini isibindi umnanga kwasokuthi engabamba ngenkani ngoba bayala abakubo lomdeni wakhe uyala. Engakwazi ukuthi bangabamba ngamandla yini bangadonsa ngamandla yini ngoba bayala abakubo. Nxa besala benjalo ukuthi uyagcina ibekwe khona kwaZulu.
Eminyakeni ezayo ubona izizukulwana lezizukulwana nxa sezikhangela emuva zimbona njengomuntu owayenjani umgabe?
Labanye abakubo baba abanye abantu bakhe bazamenyanya ngegama alithiye emuva ngegazi alichithe emuva. Ibizo lakhe lizaba libizo abantu abangala kuziqhenya ngalo abangala kuzigqaja ngalo ngokubulala abantu akwenzileyo. Lesono asenzileyo emhlabeni usuzathola abanye abakhe sebemphika bethi sasingamazi asizange sasebenza laye. Ayikho ingane alukho usapho lezi zukulwane ezake zajabula zaziqhenya ngokuthi ubabamkhulu bengumbulali kumbe ubaba bengumbulali. Uzathola abaningi sebefuna ukuzigeza igama lakhe besenyanya igazi lesono lesasihlanyele emhlabeni.